Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ola mkela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 26 kuMbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC liya kukhetho lokudinga ukhansila eCowdrey Park kwaBulawayo ngomgqibelo lilamalunga amabili azalimela.
Abantu bayatsho ukuthi bona i-MDC Alliance is the way to go. So abakukhangeleleyo ukuthi kunezinto ezazizalela endleleni abafuna ukuthi ziziphethe.
Kunabantu abaningi kwele Botswana abancedisa imuli ezehlelwe ingozi ngesikhathi kusina izulu lika Cyclone Idai ezigabeni zeZimbabwe.
Lokhu kutshengisa ubuntu, abantu balahlekelwa ngumphefumulo kukanti iningi lisele lingelazindlu. Ikusasa imnyama, ngakho kuqakathekile ukuthi siphathise ngazo zonke indlela.
Kuhlelo lokuhlaziya udaba lwamaprofita alodumo ayenza izimanga abantu baze bakholwe lamanga, lamhlanje sixoxa lo Tilda Moyo Karimaz Mimba, umsakazi olodumo.
Namfunda mbamanga kengihambe umsebenzi wamuntu ombhodiseke ngasizake ezimfundweni eziningi kakhulu. Ye, abantu bazakutyela khona but njengomuntu olengqondo esebenzayo kumele okunye lawo uzama ufike izingqondo zakho uzibonise.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lokudinga ukhansila ka ward 28 eCowdrey Park kwaBulawayo luzaqutshwa kulokuphithizela ungakaze kubonakale kusibanga samakhansila. Ngokwakuqala ukuthi umsekeli kamongameli welizwe abonakale ekhankasa kulesi sigaba sakwaBulawayo esazakala singese-MDC. Ibandla le-MDC lona liya kukhetho lolu lilamalunga amabili azancintisa elimele. Amalunga la ngu-Alderman Colette Ndlovu owayengukhansila we-Cowdrey Park okweminyaka elithumi kodwa ngokhetho lwedluleyo wanqotshwa kuma-primary elections ngukhansila Harrison Ncube. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla uNcube ubhubhe kunyanga ezimbalwa ezedluleyo okubangele ukuthi kuqutshwe lolu khetho. Omunye ozancintisa imele i-MDC ngunkosazana noMagugu Mloyi othi yena kaphume emncintiswaneni ngoba kwakulokucilibezela kulolu khetho lwama-primaries njalo ibandla lakhe lathi kaqhubeke encintisa. Umnumzana Kidwell Mujuru uncintisa emele ibandla leZANU-PF. Alichumi lambili amabandla aphatheka kulolu khetho. U-Alderman Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kaphumi kulolu khetho ngoba nguye wanqoba kukhetho lwama-primaries.
Ikhadi yavumela ukuthi khona sirejiste sonke ku-ZEC. Kodwa-ke kube sukusenziwa ama-primary elections. Sabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary election uyahamba e-withdrawer. So waluza-ke ku-primary election. So kwakufanele ukuthi yena ahambe aye-withdrawer i-form yakhe lana yayifake ezek. Yikho-ke kasakwenzanga lokho. Engasakwenzanga-ke iparty yethu i-leadership ihlale phansi yasimxotsha epartini kaseyililunga leparty. Noma esemile ngoba ngale wayerejiste ngelokuzeni ngeparty yethu kodwa kukhona ukuthi akaza awine iparty ayisozimu-accepte njengomuntu ongaphansi kweparty yakhe kodwa kusalayo ukuthi njengendlela mina engasebenza ngayo labantu angaza kawine mina ngikhona.
Kodwa kabakho abamsekelayo abazayenza kwenzakalelo khuyani okwenzakala ukuze kunqobe umnumzana Raj Modi.
Abamsekelayo abeparty yethu kabakho ngoba nxa bengabe party yethu kufanele balandele ukuthi yona iparty ithini.
Kuyini okulethayo okutsha ebantwini beCountry Park?
Abantu bayatsho ukuthi bona iMDC Alliance is the way to go. So abakukhangeleleyo ukuthi kulezinto ezazisalele endleleni abafuna ukuthi siziphendile. So yikho bethe hayi buyela kuyeqediswa kwakusalele endleleni. For example, sile mgwaqo wadofanele ukuthi ugrade ufake itara ngebhajethi yakhona yayisiyenziwe abakhona kodwa kwakathesi sokuthulisile naloku lakule okunye sasikuvumelene no-contractor ukuthi abantu bonke ngabafakelwe amanzi ezindlu sebebhadala befakele izakhamuzi zithi ukwenela ukuphuma kwami abazange babuye bakuthola lokho izinto ezazingele sizivumelene ukuthi kakufakelwe wonke muntu amanzi endlu abantu babe sebebhadala sebefakelwe amanzi ezindlu kule mali eyayibuyile eyayikwana 6,000 houses okuthiwa kufanele ukuthi khona inikwe bona bana abantu abangelabo connect abantu abangu-6,000 sasesithi ngcono bayishiyele izindlu zonke konke khonokho yezinto esezinyamalala ezingazakaliyo ukuthi sezingalungisiswa ngubani. So abazali abaningi sebebuyile bathi hayi kungcono ubuyele ngoba into yethu sicatha nxa sifika emahofisini sikhuluma ngakho bakhanya vele ngabantu abangasazi lutho.
Sibonile njalo le bandla lezanu PF likhankasa ngempelansonto njalo kubikwa kuthiwa ubeletha ukudla likubonile yini lokhu njalo kuyalikhathaza yini?
Ukembo Mwadi simzwile ukuthi ukhona sibili ubuyile eCountry Park kuhle ngokuzibonelela ukuthi wona njenge-government bayehluleka ngoba ukuthi azazofika khona fana afike khona angikwazi ukuthi ufike njani ngenxa yokuthi i-project leyana engari kayisalani kuselaphande khona yayi i-project ye-government kodwa-ke thina hhayi asiyesabi zanu PF esikukhangeleyo ukuthi abantu bakobulawayo bayayazi into abayifunayo ukudla kwakhona basakunikwanga.
Alo-ke ngu-Alderman Colette Ndlovu ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 8 e-Country Park koBulawayo engowebandla le-MDC. Unkosazana noMagugu Mloyi uthi nguye okufanele ancintise kulolu khetho ngoba ibandla lisithi nguye owakhethwayo kuma-primaries.
Lapho into engasezenkwansi ukuthi ngiphendule khona ngoba la elishini laka ngikwazi ukuhamba njani lami ngapha lami ngabe ngikhontesta ngisiya phambili ngenxa yokuthi thina iphathi yethu azange isitele lutho kwaphonga ukuthiwa ngena noMagugu la I think layo lakho abatshelwa khona kwaphonga ukuthi i-Elderman ingena so akula comment engingayifaka khona lapho.
Kodwa eminye imbiki besithi kwaba lama primary elections wanqoba uMnumzana Ndlovu.
Of course kwaba khona but into yaba khona i-primary election ayizange ibe friend so.
Ibandla lakho alizange likulobele incwadi lisithi phuma ebandleni?
Hayi anzange ngirisize incwadi. Akula ncwadi mina engayilejelwayo. Ngaphonga ukubhala mina i-appeal kubandla lethu.
Zona inhlelo ozithembisa abantu be-Country Park yiziphi?
Kuzinhlelo lezo ebantwini izakhamizi ze-Country Park ngibathembisa ukuthi nxa mina ngingangena bengangikhetha ukuthi ngibe ngukhansila ngizabayenzela izidingo zabo ukuthi ngibahambisele izidingo zabo abaziselayo kuma-chambers and then ngizayenza ukuthi kube nezikolo yo kuba kungela ama-primary ama-secondary schools abantwana bahambela ama-schools lawo and then sile kuyi-satellite clinic akwethu lokho kungagwani indawo ongagwani bantu I think ngizagwanisa ukuthi lami ngibe lezakhamizi ngikhulume lezakhamizi ukuthi bakithi asizameni ukuthi sibumbe i-Country Park yethu ngihlale labo phansi sikwanise ukuthi sizame ukuthi sidinge kentsha lokuthi siyakha njani ikilinika njengoba siyakwazi akula mali amkhankaso lapho engihamba khona ebantwini ngikhuluma layo izakhamizi ngizincenga ngicela amavoti mbona ingani ayiyokuthenjiswa okungani kuphezulu njalo mina abantu bayangithembisa ukuthi bazangivotela njalo mina ngokwami ngiyazivelela ukuthi hhayi sengqobile.
Alo ke ngunkosazana nomagugu Mloyi ozancintisa kukhetho lokudinga ukansila ka ward 28 eCowdrift Park koBulawayo ube xoxa ecingweni le studio 7 ekhona ngale koBulawayo lithiye ke indlebe kuona lo umsakazo okusasa ngasikhathi sinye lapho esizaxoxa lo mnumzana Nkosi Nyoni yena ozancintisa kukhetho lona lolu emele Imthwakazi Republic Party ozachasisa ngokuthi kungani ibandla lakhe kuyilo elingaletha umehluko edolobheni lakoBulawayo. Iofisi yeZimbabwe eGaborone kwele Botswana incedisana lenhlanganiso yeRed Cross ithi kayikaze ibone abantu bethululeka ngobuningi kuzaphathisa abatshaywe lizulu lesiphepho esigabeni seManicaland. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eGaborone kwele Botswana.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi yamukela ngenjabulo ngendlela abantu abasuka endaweni ezitshiyeneyo abaphathisa ngayo ngempahla ezanikezwa imuli ezalahlekelwa ihlobo kumbe abangasela ndawo zokuhlala ngemva kwezulu lesiphepho elecyclone Idai kwezinye isigaba zeManicaland kanye leMasvingo. Umeli weZimbabwe kwele Botswana unkosikazi Margaret Ruparanganda uthi sebethole okuningi okuphathisa imuli eziphathekileyo kodwa khathesi sebekhangele ukuthola usizo oluzanceda kusikhathi eside kusiya phambili.
The immediate needs have really received an overwhelming response.
Ukuphathisa imuli okwamanje sekutholakele. Sesikhangele ukuthi sithole usizo ngempahla kusiya phambili. Ukuthi kuphathise imuli lezi, ikakhulu ngoba impilo zabo kuzamele zihlukumela
kuthi.
Isikhulumi senhlanganiso yeRed Cross eBotswana, unkosazana Horato Fembo, uthi bajabuliswa yindlela abantu abaphakame ngayo ukuphathisa labo abayehlelwe ingozi yecyclone Idai.
The response we're getting from the public is actually very positive. As mentioned within our flyer.
Sithola abantu abaningi abafisa ukuphathisa. Silendawo ezisiyeneyo lapho abantu abangachiya khona into abafisa ukuphathisa ngazo. Njalo kulabanye abaphathisa ngemali.
Cash donations.
Unkosikazi Ruparanganda uthi bathembisa ukuthi imali izasetshenziswa ngendlela efaneleyo njalo izafinyelela labo okumele bathole uncedo.
And we want to assure people that
sifisa ukuthembisa abantu ukuthi yonke imali esiyitholayo izalotshwa phansi njalo isetshenziswe ngendlela.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kule Botswana umnumzana Ivan Ndlovu uthi bekuqakathekile ukuthi abantu bephathise ngemva kwengozi yecyclone Idai.
Lokhu kutshengisa ubuntu, abantu balahlekelwa ngumphefumulo kukanti iningi lisele lingelazindlu. Ikusasa imnyama ngakho kuqakathekile ukuthi siphathise ngazo zonke indlela.
Owayengumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama laye unikeze ingubo kanye lenye impahla ukuze iphathise laba abadinga usizo. Isayiklon Idai yaletha izulu lesikhukhula kanye lesiphepho esilolaka esatshiya abantu phose amakhulu amabili belahlekelwe yimphefumulo kukanti inkulungwane lenkulungwane zisele zingelandawo zokuhlala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usiwe esibhedlela se-Avenues ngesonto ntambama esegula wasiwa khonale ngesiphangiphangi. Iphephandaba leChronicle lithi umhlangano weSADC owenzelwa kwele South Africa lapho okulomongameli Emmerson Mnangagwa lenye inkokeli yezwekazi le-Africa ukhangelelwe ukuphathisa ilizwe leSahrawi Arab Democratic Republic. Okwamanje ke asilaleleni amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele nge WhatsApp.
Sanibonani Zulu kaNdaba. Ngithanda ukudlulisa lesikhalo ngizwelana nabathiyo izihlobo zabo abayothola umonakalo ngezulu leli elesiphepho ezweni laseZimbabwe nami ngokuzalwa eZimbabwe. Ngiyacela kakhulu ukuthi ngabe uhulumende weZimbabwe uyavumela inhlanganiso ezizimeleyo from United Nations, African Union, mangabe bele isifiso sokusiza abantu baseZimbabwe, kujujwe ithimba labazimeleyo elizohamba liyoncedisa ukusiza abantu abavelele ingozi. Sicela kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe akhululeke njengamanye amazwe, njengoba kusenzeka eMozambique ukuthi bacele ezinye inhlanganiso ukuthi zizobasiza, nabo abavumele ezinye inhlanganiso zibuye zizobasiza, noma ngamasosha avela kwamanye amazwe ezonceda, ezosiza ukudinga abalahlekile abangabonakali nabawele izingozi. Uhulumende weZimbabwe sicela avule izandla zakhe avumele inhlanganiso zizosiza, ngoba esikwaziyo ukuthi iZimbabwe yona ayilayo imali yokuthi isize abantu, plus siyabona ukuthi ngeke beze besize abantu ngabakudingayo konke ngokupheleleyo. Bengicela nje ukuthi ngabe uhulumende laye uyazibona abone ukuthi khona ukubulala inhlanganiso ezifana labo Netcare ezisebenza ngaphansi kosizo oluphuthumayo akukho akulungile, ngoba kufanele zihlale zikhona, hayi ukuthi abantu bese behlengwa ngamasosha. Khonokuyana kuyabonisa ukuthi elizweni kule nhlekelele, kodwa uhulumende yena akakunaki kangako. Abantu afuna ukubabusa yibo banabo abatshonayo. Sicela ukuthi avumele inhlanganiso ezifuna ukusiza zibuye zizosiza eZimbabwe, zivunyelwe zikhululeke, kube kuhle elizweni lakithi, labo abantu basizwe. Abantu basenkingeni kumanje nje, abanye abathulanga izihloko zabo, labantwana abalahlekile, mhlawumbe abanye bagcitshelwe lizulu. Kuyadingeka ukuthi kuze abazosizo oluphuthumayo bazosiza. Ngiyabonga.
Linjani basakazi? Siyabonga kakhulu umsakazi omuhle ngezwe lakithi, silifisela konke okuhle. Sibhiduza kakhulu bonke abalahlekelwe izihlobo nabangane, sithi inkosi ibe lomusa kubo. Okokugcina ke msakazi, ngicela ukuthi ngiduduze lo mfowethu uThembelani Mpofu elupane enzaligwa kusobhuku Fred Ncube. Ngiyabonga.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli welemelika umnumzana Mike Pence usethembise abathintwa ingozi yezulu lesikhukhula edolobheni leNebraska ukuthi uncedo luyeza. Kulondoda weMexico obotshwe ecaphe umngcele wemelika ukungekho emthethweni oqaleke wafa esezandleni zamapholisa. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwamaprofita ukuthiwa enza izimanga ezimangalisayo, sixoxa lomsakazi olodumo uTilda Moyo Karizamimba.
Yazi empilweni kulamanye amaproblems okuthi umuntu ngeze kutshela udubo lwakhe, so ya uyacabanga ukuthi engxe akulanto enjalo eyenzakalayo. Mina I think ngingomunye wabantu engangabhelivi amanye ama-problems akhulunywa ngabantu ukuthi kukhona izinto ezinjalo ezenzakalayo. But ngendaba eyokuba desperate yokuthi umuntu uyabe sedubeke kakhulu uze ahambe siyadinga uncedo singathi ezinkonzweni ezithiyeneyo, esefika khona ngale ngendaba yokuthi udubeke kakhulu kumbe uyasindwa kakhulu ludubo lakhe, usuka kwesinye isikhathi engasasebenzisi iy'ngqondo zakhe ukuthi abone ukuthi okunye simple and straightforward. Ukuthi hayi lapha nxa sokunje lokho ukuthi uthayise akusethe yipho. So ngendaba nale kuba desperate abantu babe sephonga ukukhola noma kuyini abakubonayo. And I think indaba iyabingi ukuthi ukukhola khona lokho ngokuthi udubo lakhe liphansi ukuphela. So yikho at times libona ukuthi abanye bazahamba ebhodi usebhodi ama-church amaningi eqanjelwa amanga kumbe etshela ukuthi yenza lokhu nalokhu ngesikhathi esebona ukuthi useqeda isikhathi esiningi njalo useqeda imali eningi yikho lapha agcina secabanga khona straight ukuthi kude but lapha asembhodi kozonke indawo lezi ngazama ukwenza konke abakuthoyo kodwa kukho kuphumayo yikho lapha ababona khona but ngesikhathi singathi esesele mali yakhona uyabe ephonga ukukhipha imali ephonga ukubhadala abantu alethi imali nje lethi imali nje I think indaba i-desperation ukuthi uduba yabe nalo luphansi ukuphela
kodwa khona akukho yini ukuthi okunye kungamafutha kumbe amanzi nje asebenzele abanye ngoba siyasiza ukuthi abanye kuthiwa uthandazelwe kumbe ngamafutha yini wagcoba waya ku-interview umsebenzi wawuthola
ya mina ngifunda mbamanga sengihambe umsebenzi wami usombhodiseke ngafika ke ezinkundleni eziningi kakhulu ye abantu bazakutshela khonoko but njengomuntu olengqondo esebenzayo kumele okunye la uzame ukusebenzisa iy'ngqondo zakho uzibonele kunokunye okwanisa ukubona ukuthi lokhu ka kuyakwanisa ukuthi umuntu aqambe amanga ukuthi ikhona okwenzakalayo nga kuyenzakala izinto ezi-practical ozibonayo la oseke ukuthi hhayi singathi kumbe umuntu ofile kubonakala ukuthi shuwa lo udoctor certifyile ukuthi umuntu lo usefile and umuntu lo ufile ngekumbukhithi yomotyari sibili ekhulekele bese vuka hayi xa kunjalo sibili kuyabe kuyinto ebambekayo njalo-ke ekhulekayo so abantu khonokho kokuthi ngokuzayo othe lokhu kuhambe so most of these people they are into business abakudinga imali and they can do anything ukuthenga abantu ukuthi bayalizo esikhalenze so liyenze so and then kube sokusiba lokunye okokuthi uyabona la wesibili ukuthi ha kodwa lezi izimanga lezi sibili kuyini okwenzakalayo uyahamba enkonzeni ubona sibili ukuthi umuntu lo ubegula kumbe egula ngengqondo and umuntu waziwayo lapho ahlala khona ukuthi vele luyazi ukuthi umuntu lo ugula ngengqondo lapha sengikhuluma indaba engayibonayo ngamehlwane umuntu le besekhulekela ekhulekela besenziya leyana abayithi i-back to center ukuthi umuntu lo kade egula umuntu wamgulisayo kumbe nxa kukuthi waguliswa umuntu akubuyele kuye ubuse ubona umuntu abuye ehamba leyo ngobaba wamzalayo usenguye useqalisa ukulahla ingqondo ubona umuntu esibili setshintshile sedobhu idoti esidle senza lokho ye siyakubona kwenzakala but at the end of the day I think okuqakathekile isosi yepower amandla la ayenze lokhu ngamandla kankulunkulu yini kumbe umuntu yena lo yenze lokhu usebenzisa amandla aphi so at the end of the day abantu bengabona izimanga ezinto sebephonga ukukholwa sebelande ukuthi hayishuwa kodwa lo yesu yamazi imbonile but like lazama ukuthi linanzelela ukuthi amandla asetshenziswayo ngamandla kankulunkulu i-source of power
okunye esikunanzelelayo sibona ungani abakholwa kakhulu okwenzakalayo lokhu ngabantu besifazane kungakubangelwa kuyini khona
la madoda yakhona bakhona sibe labadoda lawa hhayi kulezi nsuku hambani ezinkonzeni lezi libona ukuthi baningi njani ngoba la madoda akhona angakhola kakhulu I think abantu abesifazane ya bakhola kakhulu ngoba I think nxa sikhangeleke inhlalakahle ezindlini kuma-marriages nxa kuyindaba yonaleyo I think kwasukuhlela evele kudala lasendulo umama babeyaziwa ukuthi hhayi yiba bahamba besiyadingozwana mina ukuthi anikubaba ukuthi indlu yakhe ibe right behlalisane kuhle I think ikho lokho iyabe indaba yokuthi ucabanga ukuthi engahamba kumbe ngenza lokhu uzahlala kuhle endlini and yet okunye simple and straightforward inxa umama endlini usupha nalo baba inxa ukwazi ukuthanyela ukwazi ukugida funa ukuthi ulungisise khonokho but ungabona ubaba sesekuhlupha sekwenyanya sehamba kwabanye abafazi abagezayo abanje wena usuhamba ngezinkonzeni into ey'dinga-ke ukuthi uyenikwa-ke singathi lawo mafutha ekade lisa watho khulekela hambane utshela ukuthi beyaleshedi kababa and yethu ezinye izinto zisimpu khona kokade ngisakutho ukuthi ufuphonga ukusebenzisa ingqondo ukuthi ubona ukuthi ubaba kuyinakubalekela endlini uzama ubona ukuthi wena ukuthi uphambanisa ngapho ulungisisi kulokuthi uhambe uyedinga nga i-problem eyama-miracles iyephambanisa abantu these days eyama-miracles kanti ngiyahamba ngale umkhuleko enxa ngamatshi ngamanzi kumbe ngamafutha ngafika ngisebenzise izinto zizabonga ukuthinti ubabe besentanda but still nxa wajezi ungenzini akutshintshi kuyabe kulokhu kunjani
alo-ke ngumsakazi olodumo uTilda Moyo Karizamimba obesixoxa laye kuhlelo lapho esihlaziya khona amaprofita. Kusasa siyaqhubekela phambili ngehlandla lesithathu lengxoxo yethu, sixoxa lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe. Thiyani indlela. Ukutholakala kukamongameli welemelika umnumzana Donald Trump emsulwa kucala ebeletheswa elokusebenzelana lohulumende weRussia emizameni yokuqilibezela ukukhetho luka-2016 sokudide iningi wacunula njalo abebandla eliphikisayo elamademocrats. Obephenya lolu daba ngumnumzana Robert Mueller wazise ngempela viki ukuthi akuzange kube khona ukusebenzelana phakathi kukaTrump lohulumende weleRussia. Kodwa uMueller uthe ubengeke atsho ukuthi umongameli Trump ulecala na kumbe hathi kudaba lokuthi wazama ukuvimba isandla somthetho esasiphenya lolu daba. Ukuhlaziya lolu daba ntungameli inkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla se-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Okusalayo ukuthi kulabantu bakaTrump abaningi, I think right now bafika isikhombisa ababoshwayo nguye uMueller. Noma singathi mhlawumbe lokhu abakuboshelwayo akuzange kulinkwe lale ndaba ekusenzelana lama-Russian, kodwa kukhombisa ubugelekeqo obuthize obekusenzakala kukhampeyini kaTrump labantu adesebenzisana labo. So I'm sure ama-Democrats asazoyiphusha ku-House of Representatives Congress ukuthi batholisise kahle ukuthi ilinki yalaba bantu lokugelekeqe babo kuhamba njani mayelana nayo uTrump.
Njengoba sethe umchuchisi umongameli Trump kalalo icala, awuboni yini lokhu kumupha usekelo olubanzi yena uTrump?
Well, ngingathi kubase yakhe ebantwini abavele noma uTrump washo ukuthi ngingaphuma phandle lapha ngidubula abantu sipile abantu bazongivotela. Kule base yakhe for sure, ya abaningi bathola ukuthi ya kumnikeza usekelo olukhulu kakhulu ngoba now sebebona ukuthi hayi ngempela uwinile, ngoba kuye uTrump konke is about ukuwina and uzitshela ukuthi hayi ngibahlulile ama-Democrat. So ibase yakhe yes izoqina kakhulu imisekele, kodwa iningi labantu engathi majority yabantu be-America bavele abazange bamthanda uTrump even ngesikhathi kusiyovoto ngo-2016 wayiluza i-majority vote noma waba ngu-president nge-electoral college system abayisebenzisa la.
Kudaba lokuthi uTrump wazama ukuvimba ukusebenza kuhle komthetho, uMueller uthe ubengasoze atsho ukubana ulecala kumbe akalalo, kambe kutshoni lokho?
Umthetho uthi awungeke umindayithe upresident osesihlalweni. So ubonile I think uMueller ukuthi ma engathi hayi ulecala then kuzomela amindayithe then umthetho busumvimba. So kungcono athi yena akalabo ubufakazi bokuthi ulecala, kodwa at the same time akabona ukuthi ungcwele.
In my cup, stand next to me. XO.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, yinzwisa ke leyo eBig Naza isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7. Igama ngu-Chris Gande.